Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Ngcwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ndingakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injekshini ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engcweni lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhononi
ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilabantu abaningi abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 okwenza kube nzima ukubanjwa igciwane le-coronavirus. Kodwa izethekeleli zivakathi ngobunengi.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla kwabasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100.
Ukwenzela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isithwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-lockdown kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Abanye bathi leli nyathelo lihle, kodwa abanye abafana lenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende kumele engeze inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngosuku, hathi ukuqhelisa isikhathi sokuqinisa niswa kweziqondiso ezijonge ukwenqabela lomkhuhlane kuphela. Umnangagwa wazise izolo ukuthi iziqondiso lezi zizaqhubeka zikhona okwamanye njalo amaviki amabili. Uthe uthethe inyathelo leli ngoba inani labantu ababulawa yilomkhuhlane lilokhu liphezulu kakhulu lanxa nje labo abafunyanwa belegciwane le-coronavirus sebehlile. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi njalo ahlatshwe ngobuningi ukuze kuqedwe leli gciwane. Wengeze wathi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka kuhle lanxa nje amajekiseni ebikwa esilela kwezinye indawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo-ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo-ke kunganakwazi kuyethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe-lockdown leyi. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngabe uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe. Ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabe kungaze kusize ngalutho. So sicabanga, mina ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwa. Yikho engibona kuqakathekile ukuthi even nxa sokuvula ilizwe abantu bavulelwe, kodwa abaningi sebehlatshiwe.
Ukuvinjwa kwabantu ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo?
Yebo, kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo. Kodwa umqoka futhi uvukankomo ukuthi abantu simele sizame indlela zokuthi siphile even kulobunzima bonobu. Sisebenzise bana abahambisa impahla, ama-transporters basithwalele impahla, ngoba empe ekuqedeleni umkhuhlane lo bemetheka ngokuhamba kwabantu. Abantu bengaba lemizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana senze ibulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto singasabalali sonke sibuye sihlukaniselana izinto zethu sesivela zithenga bezithonga ngoyedombe ngalo utransport nje bavunyelwayo. Kungancedisa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu baningi bengakahlatshwa. Kodwa umthandazo wethu ngokuthi xa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe njalo futhi ngiyakhuthaza lamabantu abalaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lomungcono ekutheni abantu abaningi bathathelwe impilo ngomkhuhlanelo.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni, uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala kumbe uzwe kuthiwa esibili kayikho. Kuyini elikubonayo lini?
Siyayithola imbiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni lakhona emadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni yayithola ingatholakali enye yesibili osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile. Into ke engani yakhathaza kakhulu ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni igcine sebedefault umuntu igcine sedayi ngilento eziningi zokwenza ngizabe lo important thing ijekiseni. Yikho mina ngithe awenza ijekiseni ibe khona ngayithenga ibe khona kwenzela ukuthi abantu basizakale. Nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi baza defaulta and asikwazi kwezempila kahle ukuthi nxa umuntu sethe weqhisa amalanga omlahlatshe ngawo kuba njani emzimbeni. Inayo ngaba ingozi futhi njalo ngoba sikatshelwa lutho ukuthi nxa usethe weqhisa ijekiseni le kwenzakalani. So yikho mina ngisithi akwenziwe ukuthi ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe itholakale ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshwe amajekiseni la emabili.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. USibanda uthi lanxa besemukela ukuqheliswa kwelockdown kumele kukhankaselwe ukuhlatshwa kwabantu abaningi ukuze ilizwe livulwe ngokupheleleyo.
Siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela inani labantu ababanjwe yiCOVID njalo labantu asebebhubhile inxa yeCOVID njalo mbona ubekhangelele nani labantu abahambe bahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi mbona kanengxenye kho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown. Udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe mbonani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown njalo kunye siyananzelela ukuthi imikambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emikambo besezizinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID. Ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu encane lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umekhonomi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo. Siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokhu bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe ezempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela kodwa mbona into esiqakathekileyo ukuthi ngaleso sikhathi singaphunguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenzwe ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenzwe ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela. Siyananzelela ukuthi ngenxa yemidlelo kube lezi zimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakatshana. Siyabona ukuthi sokusiba abaningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19
bakhona yini abalokho bekhonona ukuthi bayahamba baphenduke bangahlatshwanga?
Siyananzelela ukuthi lalabo abahlaba injection ngenxa ukuthi sebesibabaningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothana ayayisekho, ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befica injection seziphelile. Ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injection zibe ziningi.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalithumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amahlanu 526 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,210 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 okulinani elithe xaxa. Lokhu sikudaba lwe-COVID-19 idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilenani eliphezulu elabantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okuthiwa ngabezempilakahle yi-herd immunity okwenza bebe balutshwana abathelelana leli gciwane. Omunye wabaqala ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni nyakenye kuqala ubhubhane lwe-COVID-19 ngwedolobho leli. Sixoxe nesakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Gande, ningathi mina ilizwe lonke nje liku level 4 lockdown edluliselwe phambili lamhlanje nje ngamanya amaviki amabili. Victoria Falls sibonga amapolisa lamanye ama departments abasebenza gadalala ukuthi bebone ukuthi abantu balandela ama protocols awe COVID-19 prevention. So kuliqiniso sibili ukuthi Victoria Falls njengedolobho we achieved into okuthiwa herd immunity okuthi ukuthi sokuhlatshwe kumbe sokuvaccinatewe abantu abaneng abafika ku level ebizwa kuthiwa herd community or herd immunity. Lokhu mbona kungenxa yokuthi ngesikhathi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ukuze bevikelwe kugcikwane le coronavirus uhlelo lwasungulelwa Victoria Falls ngomongameli welizwe and abantu bathathela uhlelo lolu phezulu basukumela phezulu bahamba bahlatshwa. Kodwa nxa sikhangela ama numbers ama tourists
khona umumo unjani khona ngapho Victoria Falls nxa sikhangele abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezitsheneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya?
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela. I think lokhu kungenxa yokuthi siloke siku level 4 of i-lockdown abantu abaningi babanjwe ngama restrictions ona lawo ukuthi bekwanise ukutravela bezosivakashela. Sikhangelela ukuthi njengoba sesiphuma esikhathini somqando sesiya kusama pose umkhuhlane lo ungayehla because sizwa kuthiwa wona uvame ukutholakala esikhathini esinengi nxa kuqanda kumbe endaweni esiqanda kakhulu.
Umnumzana Ephias Mambume yisakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edolobheni le-Victoria Falls. Sekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu i-100. Sixoxe noMakhuphe saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okuthethe indawo.
njoba nje liwazi ukubana namhlanje bekulilanga elokucelebrate ama heroes ethu abakhulula ilizwe. Mina ngithe kungcono ukuthi ngihambe ngiyetshona labadala bethu esaqala labo inhlanganiso ama veteran ethu, ngithi khona lokhu lami okuncane engilakho ngibahlephunele ukwenzela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala. Bekuyikuhamba kuphela, ngisiyababonga ngokuhlala belokhe besekela inhlanganiso yabo ye-MDCT lokuthi bebelokhe besichasa besilaya njengabantwababo. So yikho ngithe namhlanje kungcono ukuthi ngihambe ngiyebavakatshela ngiyetshona labo lami ngibahlephunele khona lokhu okuyimbijana engilakho.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yabantu bona laba obavakatsheleyo ukuthi badlale indima bani ebandleni?
Abantu embavakatsheleni namhla ngamaqhawe impela. Ubaba uChimala oleminyaka engu-100 wayelisotsha ele-World War II. Ngifice nje kulezi ncwadi bambhalile zona zivele eBhilitane ngikhona ngale bembonga ngomsebenzi owayenzayo. Iphathi ithe isungulwa wase waba yimemba yephathi ngabadala kade besichasa kabakhuthe emhlanganweni. Kungathiwa kulo mhlangano owe-MDCT empophoma kawusozi uyekele ukubona ubaba uChimala. Sibuye kubaba u-Ephraim Ncube u-Alderman, yikho kuthiwa ngu-Alderman ube ngukhansela okweminyaka edlula i-10. Ngubaba esihlala silaye insuku zonke, kabanyikinyeki kabajiki bahlala belokhe besupport iparty, vele sebela ama-positions amaningi. Njengoba ngitshela nje ukuthi ubaba uNcube ube ngukhansela ube ngu-chairman futhi we-district ngikhona ngani. Sibuye kubaba u-7 uSibanda, kula muntu ongakwazi ubaba u-7 uSibanda. Baba u-7 uSibanda ungumuntu vele sihlezi silaye kakhulu umhlangano u-executive eyangikhona ngale e-district, ngabantu vele sisukele labo kudala. Sibuye umama uMamvundla, uMamvundla kakhuthi imhlangano ubuye ehamba labazukulu bakhe isikhathi sonke kabachi. So lawa yiwo ama-veteran ethu. Ngoba nditshelile ubaba uChimala ule 100 years, ubaba u-Alderman uNcube ule 82 years, ubaba u-7 uSibanda ule 77 years, umama uMamvundla ule 74 years. Yiwo ama-veteran esilawo, ngabantu vele abahlezi besupport umhlanganiso kabanyikinyeki kabajiki. Yikho ngithe mina ngihambe ngiyetshona labo, ngihlale labo sixoxisane besikhumbuzana ngezinto zakudala, siqala umhlangano ukuthi saqala njani, isibanga esesihambile sindawonye sixoxa nje sijabula. Yikho akade sikwenza namhlanje.
UNkosazana Dokozani Khuphe ngumsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-Al Jazeera ubika ukuba amasotsha akwele Rwanda ebambisana lawe Mozambique enelise ukukhulula idolobho leMosimbao da Pereira ele Mozambique elalihluthunwe ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo. Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukuba ukhetho lokudinga umongameli weleZambia ngolwesine luza kuba nzima phakathi kukamongameli Edgar Lungu lomphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema, ngoba ababili laba balosekelo oluphosalo lingani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku-Studio 7, ngiyabingelela lonke basakazi, ngithi lenjani indawo lapho elikhona, nani inkosi ngaligcina liphephile livikelekile kulesi sifo. Konke nje abantu besiNdebeleni bavikeleke kulesi sifo, uNkulunkulu asigcina sivikele. Usathana angatholi indawo kithi, ngathi uNkulunkulu sengakulaba abathwalisa nzima impilo zabanye abantu ngalesi sifo, siphephe thina singamaNdebele. Maybe singakhululeka. Cela inkosi sikhulule ngoba siphele nzima sigcwele emazweni sihlupheke sonke ngokufanayo siyafisa ukuyahlalela abantwana bethu emakhaya kodwa kuyehlula ngesandla somuntu ngifisa ukukhuluma ngalo mcimbi wemaqhawe othiwo hayi abenzi bona ngoba bathi bangamaqhawe kodwa ilizwe bakwazi ukuthi lalikhululwa njani siyafisa lathi ukuthi ekuthiwe emandebeleni kugujwa lowo mcimbi ngoba amaqhawe amaningi avela ngapha emathebuleni ndangaze ngihlanganile isitori seshona elithi lona lakhulula ilizwe ma uhlangana le muntu ezikhulunywa zikhulunywa ngamandebele behluphekile and uzobona ukuthi umuntu waluleka enzimeni ubona umuntu ekhuluma ngento ezinzima hayi ucabanga ukuthi inganekwane kuyokuzwa umuntu ethi indlela engadlula kiyo le hayi kunzima uzuzuzu yehlisa inyembezi ukuthi shuwa hayi kunzima basishiya abazali basithiya ugogo ukhokho hayi kunzima unkulunkulu ngiwaziyo sikubeka kuye sicele ukuthi asikhulule kube sisandle sinzima kangaka hayi ngiyabonga 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 size sakithi ngenkosi singasibona isikhulule
baba unkomo ake ngikubulise wena tholele silo kunze manxeba ngithi muhle umsebenzi owuphathayo kanti ngibulisa nalabo osebenza nabo ithi bambeni kanjalo siyanibongela mpela mina okhulumayo izinyane lesilo izinyane likandaba ezintha umcetshwa ngasetsholotsho emgangeni wakosiphepha kanti sikuyithina esiphethe leya ndawo njalo enginakho lapha nanku baba unkomo ngicela ukuthi kuyavunyelwa mhlawumbe ukusolanyana lapha nalapha yami uyazi mangimamela laba bantu abasebenzisayo ekukhomenteni ezenzakala kwele Melika ezenziwa nguBiden kanjani kanjani uyazi ngithola ukuthi bonke laba bantu ukwenza kwabo ungathi ngabalandeli bakaBiden ngoba uthi nala lamnca emoshile bavele bemthulela isigqoko bavele bemshayela izandla bethi wenze kahle wenze lokhu nalokhu wenze lokhu nalokhu okanti akulona iqiniso lelo akulona iqiniso lelo ngoba weba lundoda ama election and amanye wawe bavaya abantu abamsundu amanye wawe bavaya khona lokho kuthiwa yicorona virus leyo okuyikubana ubeka izanga le corona uvele ngaka dopa ngashiki uBiden ile nto nje enginitshela yona ukumana limamela ngoba uTrump ubeka iphete leya ndawo umkhonomi ube ubambile okanti nangu lo Biden uvele yena isikhali sakhe esikhulu asebambelele kiso yile corona use ubani uBiden use fostela ukuthi abantu bahlabe akayiyeke lento usephazama usephazama shem ngiyabonga
salibonani basakazi baka Studio 7 ngivinyelele abalaleli bonke bomsakazo we Studio 7 umsakazo ositshela izindaba ezisithokozisayo ngazo zonke izinsuku ngithanda ukukhuluma mbijana umthwakazi siyabezwa abafowethu ma bekhuluma insuku ngensuku bakhuluma betshengisa ubandlululo olukhulu kakhulu ama-elections asesondele 2023 useseduzane umthwakazi akakasitsheli manifesto yakhe ukuthi iyini injongo yakhe kahle kahle but esikuzwayo ukuthi bakhuluma ngezobandlululo kakhulu bakhuluma ngokuthi divide ilizwe phakathi okuyinto esithi ma siyikhangela siyibone ingathatha phose iminyaka leminyaka ukuze ifezeke umthwakazi aluba ubelibandla akade likhangelele ukukhulula umzimba weZimbabwe bekumele afihle ubandlululo lwakhe kuqala angene ebantwini ekhuluma ngokuthanda wonke umuntu ekhuluma ngokubambanisa wonke umuntu kodwa injongo yakhe ifihlile kodwa lamhlanje ngendlela abenza ngayo kuyatshengisa kokuba akula lutho ngitsho lolulodwa abazaludobha ngiyala mina ngiyafunga ngithi umthwakazi akayikuthola noba yisithi eyodwa yabo kansela elizweni lonke jikelele ngoba abantu bayikhangele injongo yakhe kabayiboni abantu bayayihluzisisa kabayiboni abantu abasekela umthwakazi uma singathi thina abakhomentayo lapha kustudio 7 atsho indawo akiyo uzathola ukuthi abantu abakhuluma ngomthwakazi kakhulu ngabantu abangaphandle abantu abangashoze bavote futhi abantu abayebekhuluma bengaphandle bengaboni situation esezimbabwe thina esezimbabwe sesidiniwe sesikhathele ngeZANU-PF into esilwalayo iZANU-PF sikhangelele ukuthi wonke ama oppositions silwafake ilihlo la kuZANU-PF singabi nama oppositions akhomba imino kwamanye ama oppositions yikho okudala ukuthi thina esikhangeleyo sicine sesikhuluma sithi thina amanye ama oppositions afandwa iZANU-PF ukuze adilize i-opposition elamandla ukubulala iZANU-PF. iZANU-PF ihlakaniphe kakhulu singakhangela amanye ama opposition siwabone sengathi alwa leZANU-PF kodwa wona indirect esilwa lamanye ama oppositions ukuze ama opposition la aphele amandla angakwanisi ukuchepha iZANU-PF. Ngiyabonga okhuluma ngumpilate Ndlovu nisedorobheni laseVictoria Falls kwabaka Hemon. Kanti ke okunye esikucelayo njalo ukuthi awu iVictoria Falls lawo siyacela phela ukuthi kube le ntathelo izindaba yeStudio 7 esingenelisa ukuthi masinezinhlupho ezithile esifisa ukuthi sikhulume direct sikhuluma le ntathelo izindaba sibekwazi ukuthi intathelo izindaba yeStudio 7 siyithola laphayana nguzibanyabanyana. Yebo siyajabula ukuthi koBulawayo siyasiza ukuthi bakhona omama khona ngale abamelayo iStudio 7. Siyacela lathi eVictoria Falls intathelo izindaba ibe khona. Zinenye izindaba esifisa ukuthi sizikhulume kakhulu ngombuso kuba umbuso wesigabeni sakwemvuto silabo acting chief zinenye izinto esifisa ukuthi sizikhulume ezisihlukumezayo kuleyana ndawo zizwakale elizweni lonke zifike ezindlebeni zabakhokheli zabaphambili ukwenzela ukuthi phela lathi sincediseke. So siyacela ukuthi ube lentathelo izindaba yeStudio 7 edolobheni leVictoria Falls. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. KwezeMelika. Idolobho leFlorida liqhubeka lisiba lamanani aphezulu awabantu ababanjwa igciwane leCoronavirus kumbe kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele leMelika. Ngolesihlanu khona kube lenani lababanjwe leligciwane eliphezulu kakhulu obekungakaze kubonakale selokhu kwaqala izinga lesithathu laleligciwane. Kubanjwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,903 ngalanga linye langolwesihlanu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ngombono wami msakazi ngibona ngathi kukhona ukuchaya amanzi ngegciwane leCoronavirus. Kukhona njalo futhi ukuchaya amanzi ngale mithi yamajekiseni lokuthiwa siwathathe abathi bona avikela lowo mkhuhlane. Singanenzelela umkhuhlane lo ungaka abalale kangako wethusa umhlaba wonke kwasoku lemifanekiso lapha kuma TV ngathi phecelezi amafilimu ayenziwe ngendlela izinto ezizakwenzakala ngayo ngendlela lo mkhuhlane ozabulala ngawo abantu. Kukanti ke xa sikhangela ngapha kwezemithi yona le amajekiseni kulokuphikisana okuningi kakhulu. Kanti ke futhi leli gciwane kuthiwa liyatshintsha phecelezi ngathi ngesilungu it mutates litshintshe libe ngokunye kanti ke umuthi wona okulivikela la kawuchinje kanti ngabe ngumuthi bani bona lo owelapha umkhuhlane okumbe ngithi igciwane elitshintshayo lijike libe ngokunye wona ungatshintshi. Ngibona ngathi abantu balezizathu ukuthi basole ngemithi msakazi.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa?
Lo ngumbuzo onzima ukuphendula. Ngingathi kumnyama phambili kumnyama emuva asazi ukuthi kuyophelelaphi. Sesivuka silinde ukuthi sizukuthi bathini namhlanje baza kuthini kusasa kungabe kuzakwenzana ngevikeli izayo. Kodwa kunzima ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngakhona kwenza kungabi lula ukuba ungayenza mhlawumbe lokungathi prediction ukuthi kusasa kungavuka kanjani kumbe mhlawumbe bangavuka besithini. Sikhulekela ukuthi ngabe liyaphela kodwa ke njengoba sibona ukuthi liyakele ngathi liyasabalala ngathi kuyaphansi kubuye kuvuke futhi into sesivukile umkhuhlane usuhlasele futhi njalo ngakho ke akusathenjwa msakazi.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesabelweni seIndiana. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye izinhloko ebesilazo lamhlanje. Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.